sokuyisika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 30 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali omnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngohulumende ole national budget emnyaka ozayo ka 2024 olubiza i-58.2 trillion. Umanyano we-United Nations uthi lonyaka ilinganga lithise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumele leZimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osevalele emelele ukuthoniswa okweminyaka phose emibili. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa lokubuthaniswa kwemali ngohulumende ole national budget eyomnyaka ozayo oka 2024 olubiza ama-trillion phose angamachumi ayisithupha amadola aweZimbabwe i-58.2 trillion. Uncube ubika ukuba imali enengi izavela kumithelo, abantu abanengi bakhala ngokuthi kuzahle kudala inhlupho kulabo abangabayanga ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla lapho imithelo ikhwezwa. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma esedayele eParliamente elitsha eMount Hamden, uncube uthe uzathatha imali kumithelo efana lokukhweza ama-targets okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. Uncube uchasisele intathelo izindaba ze-Studio 7 ngemithelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakile lokho kutsha esithe i-wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banothi.
So silabo abanothileyo kabancede labo abanganothanga.
Uqhubeke esithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengelamaphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. Uncube uphinde watshela idayela iParliamente ukuba uhulumende uzaza kwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. Uncube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguNcube kayeneli lisithi ukukhwezwa kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayela eParliamente umnumzana Dicen Bhajila, yena osole ibhajethi kaNcube.
Imhlobo le yamatheksi izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu ende umphakathi yiwo ozadubeka.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubukela ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera othi okwenziwe uNcube ukuza kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubezakhiphi i-IMTT njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenzeyo uza banzima kakhulu ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isizakhwela.
Kodwa uncube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Ama-taxi kangibona ngani maningi
ngibona ngani afake ngendlela efaneleyo ngoba itax iphume ebantwini isiye njalo ebantwini.
Uncube wabele isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% kubhajethi ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe uNcube ibeke ngedola leZimbabwe lona elivele selingafela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale ibhajethi yakhe engakayethuleli ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olwe-national budget yomnyaka ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubunguleza umnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ibhajethi yakhona singathi vele khona, so inkinga yokuthi ibhalwa ngeenombolo zemazimdola, imali evele ingasebenziyo, ngoba ngiyezwa yena uMthuli Ncube kule ndawo athi khona kuza kuba lokuthakazelela lokujabulela ukusebenzisa imali eyalapha eZimbabwe. Kukanti vele bona izikhwicamfundo ezebhizinisi zibona zithi zona kuyabe sekusebenza imali yangaphandle. Yikho angiboni ukuthi imali yaleli lizwe le ama-bond dollar lo ayabe esebenza njani, ngoba ibhajethi yakhe ujika imali eningi kwizinto ezingaqondananga lokwakha. Ngitsho kade singikhangele nje yona iyona infrastructure eyinto evele efanele ilungisiswe, ngoba akula kukhula kwe-industry nxa infrastructure yethu imigwaqo lamagetsi lamanzi kungalungisekanga. Yikho kulokuthatha imali ugcwalisa imali emapholiseni lemasotsheni ngaye uqondane lokwakha infrastructure.
Ye, kuyakhuluma njalo lokuthi kukhanya umnotho uzancipha kancane ngomnyaka ozayo ngenxa yokuthi kuyabe kulokho oma okumangalisayo lokho ngesilungu okuthiwa yi-drought. So ngathi nangakhona
ya ngoba vele singathi khona ngesikhiwa i-global focus yayivele yathi ithe yona kuza kuba lokuncipha komnotho. Kodwa ungaze ukhangelisisa kwenye indawo ithi yena uhulumende kweZimbabwe usekwanisele ukuba lama-programs e-food security. Kutshengisela ukuthi nxa khona nasi-food self sufficient njengeZimbabwe, akusize kudinga ukuthi sithenge umumpu kumpukula ngaphandle kwelizwe. Kodwa nje iqiniso lona leyo ukuthi vele ushoba kukhuluma ngakho nje akuthejikele khona ekungcondo yakho nokuthi hatshi kuzahlupha, ngoba lo nyaka akula hlobo kuzalanjwa. Yikho kufanele kube le emergency services eyokudla enkulu ukwenzela ukuthi kungahluphi. Ye, uthi yena engxenye kuzazakala ithuba lokuthola imali ngaphandle kwelizwe isikhanyele ama-remittances. Kodwa i-national food security kayisebenzi ngemali evela ngaphandle kwelizwe nxa ilizwe lile high-risk factor, ngoba siyazi ukuthi umumo woyokudlelana lapho IMF nabo World Bank uma ngakuhle, angiboni ukuthi imali yakhona uzazizwa ngaphi. Kuliqiniso ukuthi hayi kuzasilelwa ukudla ngumnyaka ozayo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho obekhuluma lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseHarare. Umanyano we-United Nations uthi lonyaka ilanga litshise ukwedlula eminye yonke iminyaka embalini yomhlaba. Lokhu kuvezwe ngunobhala jikelelwa lomanyano umnumzana Antonio Guterres ngesikhathi evula umhlangano wokubonisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP 28 oqhutshelwa kwele-United Arab Emirates. Umhlangano lo usungule isikhwama sokuncedisa amazwe asathuthukayo ukulwisana lomthelela wokuguquka komkhathi lokhu i-climate change. Kulesi sikhwama ele-United Arab Emirates lifake imali engange 100 million US dollars, ele-Bilitane lafaka i-76 million dollars, kwathi ele-Melika lafaka i-17 million dollars. Umhlangano lo uza ngesikhathi indlala iqina ngamandla eZimbabwe lasemazweni asemhlubulweni ezansi ye-Afrika ngenxa yesikhudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Iningi libhekane lendlala embi eZimbabwe, kanti lezifuyo lenyamazana zasendlelazo ziyafa. Sixoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lwesikhudumezi salonyaka esesingene embaleni yomhlaba?
Kuliqiniso ukuthi nxa sisithi siyakhangela kuma records kumbe izinto ebesisebenzisa ukuthi simeje kumbe sikale ukuthi kushisa kungakanani lento esifana nalezo umnyaka lo esikiwo uchiso kwedlula yonke eminye iminyaka, lokho kukhomba ukuthi lanxa ubulokuthandabuza kodwa sokule bufakazi bokuthi umumo womkhathi kawusafani kulokuguquka ukuthi lokukhona lokho abathi ngesikhiwa i-climate change. Ngakho ke kubalulekile njalo singathi kuqakathekile ukuthi abalimi kakhulu bethole usizo lolwazi abangalusebenzisa ukuthi begweme izinto ezihamba lokutshintsha kumbe loguquka komkhathi lokho esikiwo kathesi.
Sibona njalo umhlangano we-COP28 lo usungule isikhwama semali ezaphathisa amazwe asathuthukayo kumbe amazwe alobumpofu ukuthi alwisane lokuguquka komkhathi. Sibone amazwe afana laboMelika ekhipha imali, oGermany, oUnited Arab Emirates, kodwa abanye bathi incane kakhulu imali esiphumile. Ungathini ngalokho?
Yeah, khona I think kuyimizamo emihle ukuthi kuqoqe isikhwama ngoba ukuze simelane lalolu hlupho kumbudu bese sikhangelane lazo akusoze kube yinto elula, kuyinto ezafuna ukuthi sihlome ngempela sibe lazo zonke izinto zokusebenzisa, and lezo zinto azizi mahala, so kufanele ukuthi kube le mali. Imali yona vela izakibe yenele, ungathola imali eningi kungakusiza, kodwa okuqakathekileyo engikubonayo mina ukuthi nxa ngithi ngiyakhangelisisa amazwe amaningi ngawalazo inhlelo ezibambekayo ukuthi lanxa bengaphiwa imali namhla bazayithini, bazancedisa ngaphi, ubani, ngokungakanani. So ngibona ngani kulokuthi bebekhala ngokuthi imali incane, okuqakathekileyo ukuthi kabalungiselele ukuthi yiziphi indawo eziza hlaselwa kakhulu ngokuguquka komkhathi, njalo kulezo ndawo yiphi imizamo kumbe inhlelo ezingancedisa abantu. Azikho inhlelo lezo and njalo kaziphelelanga, akhona ama-nationally determined contributions okuthiwa ngama-NDC, kodwa ungathi uyakhangela ukuthi ama-climate action plan kumbe ama-national adaptation plan akhona yizinto abantu abazenza emahofisini besubmithe e-UN, kodwa ungayakithi ekhaya akula lutho abantu abalwaziyo ukuthi bangathola sizo bani. So ngibona ngani asithatheni lesi sikhathi sokuthi sihlaleni phansi siqoqe sihlele kakuhle ukuthi yiziphi indlela esizancedisa ngazo abantu so that laleyo mali nxa isifikayo ithole umsebenzi uyilindele.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekwe-Italy. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International ithi kumelele Zimbabwe likhulule umnumzana Job Sikhala osehlale entilongweni emelele ukuthonisiswa ngecala lokutshotshozela odlakela okomnyaka lengxenye. Inhlanganiso le yethule umbiko namuhla othi kuzisa usizi ukuvalelwa kukaSikhala entilongweni. Idale le High Court lisanda kwesula esinye isigwebo asethulelwe engumthethwandaba we-Magistrate Court owathi wayelecala lokukhuluma ukuthi unkosikazi uMoblessing Ali owebandla le-TCC wabulawa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC, uthi inhlanganiso ye-Amnesty International itshaye ekhaleni.
Thina sokuqala ikubonga i-Amnesty International nokuma labantu beZimbabwe esikhathini esisima suvela kuketo abantu waforce again ukubuyela in another election ezafundwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela, singakabali ibudget yamapolisa, singakabali ibudget ezinye ezifunakalayo from i-pocket yama-taxpayer. Konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu, so kulobunzima obuselizweni Job Sikhala has been in prison. Uze kufika namhlanje, so sibonga iAmnesty ngokuma labantu bezimbabwe njalo we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge-TPC we continue to call for the immediate release ka-Honorable Pascal. Ngenxa yokuthi akulacala alenzayo umuntu okwakufanele ukuthi ebiselwe ngoba wabotshwe ngu-member of parliament, okutshengisa ukuba nezimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphathi atshiyeneyo kakhulu zanupf akubala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i right to bail. Kodwa u-Honorable Pascal yena kulo mthetho ofakwe okutshengisa ukubana ilizwe lethu selireduce into an animal farm kingdom, okuyinto okufanele ilungisiswe if we are to have a stable country.
Ye, kodwa ngasikhangela phela abambophileyo bathule cala umnumzana Sikhali, ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathule cala wahlala more than 500 days ejail. I-high court yeZimbabwe yafaka i-ruling ukubana wawungafanelanga ukuthi ebotshwe, yikho libona i-high court yadismissa i-judgment yayivela ke kuma-magistrate court. Ethi kuthiwoyi kubana ke uhulumende kufanele make sure ukuthi uSikhala uyareleasewa ngenxa yokuthi uSikhala is a political prisoner. That's why the political leadership eselizweni has the responsibility ukumeka sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner political. Kaso usicakala cala lokubulala umuntu noma lobugebenga noma lokutshontsha.
Umnumzana Gift Australos Siziba, ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malachi Nkomo owebandla le-ZANU-PF.
Ilizwe lonke libuswa yimthetho, angisho kunjalo nje sinethu i-judiciary thina eyiyo ekhangelayo ukuthi ilizwe imithetho yangkhona ihamba njani. Angaze kube nezinye izinto ezokuthi abanye abantu bayingenile lapha, ngabe ingenela labo ngezabo indlela, but iqinisekile ukuthi ilizwe lonke libuswa imithetho eyabe ifakiwe. Njalo nje thina athi sikhale ukuthi amakhosi ethu ayakwazi ukubala uku-interpreta i-law. Imithetho yendaba yethu izimele iyo yodwa ile, i-executive imi ngale, i-parliament layo imi ngale, i-judiciary layo imi ngale. So asinge sithina iZANU-PF namhlanje sitholakala ufanti lawule entweni zamakhosi, ngibona lapho sabese siphambanisa. Asekeleni umthetho wenze ngendlela ufanti hambe lawo.
Yabe sisisi bathi uSikhala yiloko kuthiwa i-political prisoner, kala kuqala vele kungcono akhithwe ejele lapha. Ungathi ngakhonokho?
Iya, bangakhala labo bengabantu bezombangazwe sebekufaka lokho, kodwa okukhona ukuthi akwenzayo nxa sesikhangela thina umthetho welizwe leZimbabwe kayiphulanga yini umthetho, into yakuqhafana sinanzelele. Njalo akutho ukuthi uma sesingena kwezombangazwe sofane singaqamula imithetho kube sokuthiwa hhayi ngenxa yokuthi mina ngikwezombangazwe. Abemthethwandaba ayisibo ZANU-PF, ayisibo bani, ingathi bazimele bebodwa kade bekhangele ukuthi umthetho welizwe uqhutshwa njani. Athina njengebandla leZANU-PF singayingenela sithini entweni zemthethwandaba? Akula.
Umnumzana Malachi Nkomo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 esefelabhusi esabeleni seMathebeleland South. Abalisanayo empini ye-Israel leqembu labesiPalestina eleHamas bathi sebevumelane ukwengeza isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulisana okwesikhathana ngelanga elilodwa. Isivumelwano lesi siqale singesamalanga amane kodwa sesengezelele saba ngeseviki yonke. Ibutho le-Israel lithumele umbiko ebulenjini lisithi ukumiswa kwempi kuzaqhubekela phambili njengoba abantu belokhu bekhululwa. Umbiko lo uthunyelwa sekusele imizuzwana ukuthi isikhathi sesivumelwano siphele. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolishini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe isegizeleke kuphela, ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo elokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokho ukuthintana kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sithengisele sokubana impi ngabe isisiye emabhekeleni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumelekele ukuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana ngokukhulumisana nomlotho. Kodwa nasikhanye la lapho abaqedisana khona olumhlangothi amtshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha. Lokhu esikubonayo ukutshintshana kwezotho kuvele kuyatholakala ngesikhathi sempi, kodwa asiyonto eziveza ukubana sekele ukukhulumisana kwembotha. Ukukhulumisana kwembotha kuba khona nxa sekule kuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilayele esigabeni esinje nalaba bavume, kodwa ingasikhanyisela isisa inkulumo ezikhona phakathi kwe-Hamas ne-Israyeli. Akungabi namazwi atshengisela ukubana kule kukhulumisana kwembotha.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe aseAfrika, iSouth Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithiya kuzibe kube kulezinye izintatho ezivele ezilawuleni lethu. Ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngombumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba ne-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas, okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe leSouth Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni leSouth Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi, kuvele kuxinene kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Into ingaba impilo eyenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela lazo vele zivuke zahlukumeza isimo somnotho. Sekungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebanga lempilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqibene nje, kodwa impilo eyilayo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini. Kulabanye kwele Zimbabwe abathi sekumele kwenziwe umhlangano omkhulu ozabuthanisa izifundi, inhlanganiso ezizimeleyo, abakumabandla atshiyeneyo, abezokholo lesiKristu, abatsha, abesifazane, izisebenzi labanye, ukwenzela ukuba kubunjwe ibandla elizasusa elezanu-PF embusweni. Bathi kumele umhlangano lo ube njengalo owenziwa ngomnyaka ka-1999 okwabunjwa khona ibandla le-Movement for Democratic Change elalikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Abalombono lo bakubandla le-MDCT, labanye asebesukile kubandla leli abakhonona bekubandla le-Citizens Coalition for Change labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okubandla le-Freedom Alliance. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu babuDube, ngoba yinto vele sasimi kuyo kubunjwa i-MDC kungena abantu abezinkolo abani bangene. Thina siyi-Freedom Alliance yikho vele besikhuluma ngakho. So ngiyajabula kakhulu nxa sebekhona abanye labo asebesithi baluthathe lona lolu hlangothi, yikho kungasinceda. So ke thina ke lokho sikwemukela ngezandla zombili, sibobotheka, sibone ukuthi abantu bakithi bayayibona into efuna.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa Ncube uyakhuluma lapha, kodwa ke siyabona ukuthi amanye amabandla akusola lokuthi vele kungeke kwenzakala. Ake sizwe ukuthi wena ubona njani khona.
Amacebo ahlale khona, abantu bahlala beceba izinto ezithi uma zikhulunywa zikhanye zile ngqondo. kodwa uhlupho kufanele sibhekane lalo i-culture ye-politics yethu yaseZimbabwe. Sikhangelela lapho esivela khona in terms of i-history yethu, kubomgabe labonkomo, labanye abathungamela ababevele bekhona. Into yethu yavela yonakala ngaleso sikhathi. So leli cebo elikhulunywayo, yebo siyavuma abanye licebo elilungileyo sibili elingenelisa ukubana lisize ukubana siphume kulokhu esikukho. Kodwa singafiki kuleyo nto yokuthi sithi thina asibuyeleni siye kuba lali nto mhlawumbe singathi All Stakeholders Conference, where everyone uzaba lesitsho sokubana iZimbabwe sifuna yini. Kufanele sibuyele kuma-basics. What kind of leaders do we want? What kind of political culture do we want? Which is what is very important. Singa fike kubumbeni iqembu lezombusazwe ngoba singalibumba sikulama circumstances esikuwo. Sizaqala ukudlephana njengokubana sibone iminyaka edlulile yonke leyo ukuthi ukudlephana kuphetha kusiba yinto eyenzakala nsuku zonke. So kufanele si-addresse ama-basics first singayibumbi iqembu, silungisise i-politics esemakhanda abantu baseZimbabwe. Singafiki kulezo
sibumbi. Siyakuzwa kakhulu ke mlalazi. So khonapho-ke babancubi yamuzi uyakhuluma lapha sibili ukuthi ukudlephana lokhu yikhongani kuyahlupha. So kuyabunjwa njani iqembu elitsha lapha?
Okwenzakalayo vele ungavele ubone lingabantu lihleli lifuna ukuthi livumelane yonke into kuyabe kungekho kuhamba kahle. Ungathi asakhe indlu, that is i-foundational statement engathi yisendlalelo sokuthi asakheni indlu. Nxa selithenga asakheni indlu selizahlala phansi ukuthi kuzafuneka intungo, kuzafuneka izitina, kuzafuneka lokhu sokuhlanganiswa. Isibonelo sona siyane sasenziwe yi-MDC abakhumbulayo ukuthi yayibunjwe njani. Kule elebha bezemisebenzi, kulaba masonto, kulama students awe-university, kulabantu nje abahlele emakhaya abalimi, kulabo abantu bonke besiza ndawonye kule diaspora. Kusuke kwalahleka isiporo ngendaba yokufuna ukuthi umuntu kuthiwe yimi esengila. Yona leyani indlela kwakumele uhanjwe ngayo. Uthangira uthe nxa isiya kufa wabona ama-mistake awenzileyo, wabisa i-7 political parties leziya. Zigcine sezibulewe sokusiba ngabantu abafuna ukuthi kakube nguye yedwa umuntu. Ukudlephana kwabantu kumbe ukuba le mbono etshiyeneyo kuvele kuyimpilo. Ake sifundeni khathesi ukuthi yithi esiqalele into le. Kenya o-William Ruto sebeyisebenzile yabasebenzela. I-South Africa njengoba sikhuluma ile multi-party pact imali kumbula nje kumsukana inyangane ezihlukileyo. Bebehleli phansi bebizana ukuthi asibambaneni silungise lokho. So yiyo vele into efunekayo engumuthi ongasiza iZimbabwe. Abantu nxa behamba ngama-1-1 lawo sokuzanyiwe okwama-celebrity, angeke sibe lo mbuso ozaba yi-celebrity kind of a thing ongasisiza. Asihlale nini phansi, kungaze kuthathe isikhathi njengakhathesi ama-elections azaba ngo-2028. Siqaleni namhlanje ukuthi senzani, sihlale phansi sibonisane. Singafuni ukuthi size sivumelane sonke ukuthi solve iproblem esila.
Yeah.
Imibono yethu etshiyeneyo kayisilolonge yethu ukuze siye phambili.
Siza umlalazi khonapho. Baba mlalazi, kambe sibili kungadinga intungo, kudinga konke lokhu. Indlu yangikhona ingafulelwa yini kumbe omunye uyabaleka le ntungo?
Njona ngengatho ngathi I think kulento e-wrong ngezopolitiki wethu. Mhlawumbe abanye sesihambisa kucubungula ngendlela engathi ngaphambili. Ngiyezuba kuncube uyafanisa ngabo odi baseKenya lalapha eSouth Africa. Njona ngitshilo ngathi mina i-politics yethu yaseZimbabwe incele, ihlukile le-politics yaseKenya, ihlukile le-politics yaseSouth Africa, leyase-America and other countries. Why ngitsho njalo? Abantu balawa mazwe esiwaqambayo or esifuna ukuthola ama-examples bale national agenda abakholwa kuyo as citizen. Thina ke eZimbabwe sehlukene ngoba sehlukaniswa ekuqaleni sivele siku-liberation struggle. Iminyaka eyathathwayo ukwehlukanisa abantu beZimbabwe iza kwenza kube nzima ukuthi ubahlanganise.
Lapha lize umnumzana Nhlanhla Ncube, lo umnumzana Fortune Lalazwe xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.